ayakhanya ukuthi abantu laba sikade besebenza bonke even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana uPF abalabo umgaba abazevele besebenza labo umgaba into endlabo ze-G40 kuqala bebekufihla bona utamtakalethi kusho ngoba sebekukhipha egcekeni layo umgaba uyatshengisa lakathi ngendlela zakhe athi inkulumo zakade zenza yathaku umongameli kuyatshengisa ukuthi vele basebenza bonke labo utshamini but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke khona okumbana kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye kutshoni yini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe G40 isebenzelana lebandla le-MDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba ngange mbona umuntu odalwe kubi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabesho kukhanya ukuthi ngabe ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa usefile vele uphuphelile vele kuyinto engekho engasekhoyo kodwa uloke womele lapho uyazi ilihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungena abanye abantu lo monakalo lalo ngenxa yakhe ubabe nalwa and konke konokokukha ukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethekha kuye nalwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathesi kuyamangalisa ukuthi namhla sebambana labo tshamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele onke uhlelo olunjengalelo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kwami kangiyiboni into eqondileyo ngathi i-alliance yani abantu abalento zabo zokudanga kuphela ngokuthi abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mboni ukuthi namhlanje bangathi cabethi bona sebebambeni entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhutha ndani.